mhlaka 4 sebrasa bese sebulawayo kusukela ngo-2 emini kufika ngo-6 ntambama and kungena mahhala. Sizabe sikhuluma ngendaba ye-university yethu ukuthi senza njani ukuthi abantwana bathole isikhula i-scholarship and kuhanjiswa njani ukuthi benze njani ukuze bekwanise uku-applya for ama-scholarship ethu.
Yini indima yalo mcimbi owe-UK Higher Education Fair?
I-UK University Consortium for Africa kungama-group of ama-universities abazinikela nje ukusapota abantwana besolo ababefuna ukuyafunda kubo-UK.
Masibuyele siyoxoxisana ngalo mhlangano wenu owe-World Student Advisors. Awungitsheleke nkosikazi, isizalwane saseZimbabwe esifuna ukufunda kwele-United Kingdom sizobe sibhekane lenkinga enjani ukuze athole lamaphepha?
Nxa ungesizalwane salapha eZimbabwe ufuna ukuyafunda e-UK, siyancedisa ukuthi uthole i-visa yakho nokuku-applyela ukuncedisa ukubhala incwadi zakho nokuku-advisa ngokuthi i-scholarship yakhona uhanjiswa njani.
Kodwa ozobe khokha le mali ngubani?
Obhadala imali kuyancediswana nje, it's for free ukuncedisa ukuthi uwenza amavisa akho nokukulungisela i-scholarship advice yakho.
Lo mhlangano wenu uyasiza laba abangelayo imali kodwa basafuna ukuyofunda phesheya na?
Siyancedisa ngakhona kusabe sikwanisa ukukuncedisa ngakho.
Ungachasisa kabanzi?
Abangelayo imali yokubhadala ibuya ngekuthi bona abefuna ukuya kuyiphi university, njalo siyakwanisa ukuthi ekwanisa unxa ele mali ingxenye yemali uyakwanisa ukubhadala ingxenye yabelayo.
Laba abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalo mcimbi njalo umhlangano wenu banganithinta kanjani?
Okay, abafuna ukuzwa ngezikolo zethu lezi bayasinta inokunombolo ethi 0772 765 332. Babe khuluma lo Michelle Mthatha.